Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo kungomvulo mhla ka 22 kumfumfu 2018 ngutungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
okwenzakalayo lapha mnumzane ngikhona ukuyana kwakudala kwe-factionalism ungathola ukuthi icala labo bonaba asebethe bamiswa umsebenzi yikuthi mhlawumbe basebenzana nelenye iqembu kumbe lomunye umphathi kumbe leyinye ingqongqoshe ekhona phana kwezanu-PSC esithe yangazwani labaphezulu.
Ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank namuhla limise umsebenzi iziphathamandla zalo ezine ezicatshangelwa ukuthi ziphatheka emisebenzini yenkohlakalo.
Ngathola ukuthi amabhenki amaningi aseqalisile ukuthi bathathele abantu i-2% tax kumadola kumbe ngathi kumali abayisebenzisa emabhanga. So kuyasihlukumeza kakhulu ukuthi into kendala kawubonanga ukuthi lolu daba kumelungile ekhodi ngokuphuthuma.
Umthethwandaba we-High Court usunqume ukuthi udaba lokuphikisa umthelo wokubili ekhulwini osanda kwethulwa ngumphathi ntambo wezemali kayisilo daba oluphuthumayo olungathethwa ngokuphangisa. Lamhlanje sisungula imfundiso ephathelane lomkhuhlane wemvukuzane yevele i-breast cancer. Sizaqhubeka ngalimfundiso uze kuyefika ngolwesihlanu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank namuhla limise umsebenzi iziphathamandla zalo ezine ezicatshangelwa ukuthi ziphatheka emisebenzini yenkohlakalo. Iziphathamandla lezi zivalisa umnumzana Mirirai Chiremba, uNomeni Mataruka, uGresham Muradziwa, loAzwinandaba Saburi. Usibalukhulu waleli bhanga umnumzana John Mangutka uthi abomthetho bazalucwayisisa lolu daba andubana uzulu aziswe okunengi. Okumiswa kwabane laba kuze ngemva kokuchaywa kwabo izolo ngosandakhethwa ukuthi ukuba yisikhulumeli sogatsha lwezemali umnumzana A.C. Lumumba. Ulumumba uthe abane laba bakhipha imali yamabhondi ngudlu e-Reserve Bank of Zimbabwe beyipha osiphatheleni ukuthi bathenge idola lemelika emkambo womkoto babe sebeyifaka ezikhwameni zabo. Sexhume ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana.
Kusona lesi senzakalo esenzekileyo, izizalwane zaseZimbabwe kumele zifunde into eyodwa nezizalwane zomhlaba wonke ukuthi uhulumende obusayo eZimbabwe ngisitsho amaminista lawo eliwabonileyo oCassie Covent, oMthuli Ncube nabanye abaningi abafakiweyo yiziphamaso kuphela ezokuthi umhlaba ubone ubuso babo ukhangele le misebenzi yabe mihle uthi kulohulumende kwele Zimbabwe. Kanti uhulumende obusayo ngomunye wabantu abangaziwayo abasemuva abasesitheni abangenamagama asemphakathini yibo abantu ababusa leliyani lizwe. Ngakho ngiyawubona uLumumba esenza njalo kutho ukuthi mkhulu kakhulu uLumumba okwedlula uminista we-finance okwedlula ugovernor we-Reserve Bank and baningi abantu abanjalo abayibo abaphethe leliyani lizwe hhayi nabeni babonayo kuthiwa ngamaminista. Ngakho yiwumbuso okhona kuleliyani lizwe, umbuso wezipoko abantu ababusa bengemuva kwemiduli bengabonakali ukuthi ngobani, okutshengisa ukuthi kusasenzima esiza kubona kuleliyana.
Ngezinye indlela ukhona amsebenzelayo omkhulu lapha uLumumba.
kutsho njalo kanti nakhona nje ukukhonjwa kwakhe ngumuntu uyaphakanyiswa abeke kusontana isihlalo imfundo yakhe kayazakali izenzo zakhe ezinhle kazazakali kuthi waziwa njalo wazakala kubo nabo abaphethe iintambo zombuso
singathi ukumiswa kwezicukuthwane lezi umsebenzi kuveza yini ukubana uhulumende kamnangagwa ngempela uzimisele ukulwisana lenkohlakalo
ngabe uhulumende kamnangagwa uzimisele kulo lenkohlakalo ngabe yena umnangagwa ngokwakhe uyama ukubusa ngoba inkohlakalo uyaziwa ngayo njalo layo uyaziwa ngayo nabaningi asebenza labo abasesandleni sakhe sokusa okwenzakalayo lapha mnumzane kukhona ukuyana kwakudala okwe-factionalism ungathola ukuthi icala labo bonaba asebethe bamiswa umsebenzi yikuthi mhlawumbe basebenzala nelenye iqembu kumbe lomunye umphathi kumbe leyinye ingqongqoshe ekhona phana kwizanu p f esithe yangazwani labaphezulu akukho okunye bajeziselwa nje kuphela ukuthi mhlawumbe basebenzelana labantu okungamelanga basebenzelane labo ngomqondo kwabaphethe izintambo okwakathesi and kuningi okusazobonakala okunjalo
umnumzana Dini Zulu Macaphulana yingcwethi kwezombusazwe isixoxela esejohannesburg kwele south africa ubuhuquluzi obetheswa iziphathamandla ze-reserve bank of zimbabwe elobu buvezwe ngolumumba izolo ekhuluma enkundleni yefacebook ugibson bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo
ingcitshi ezibona ngezenotho zithi lokhu nxa kuliqiniso kumele babothe laba abantu ngakolinye icele abatsha be-ZANU PF bakhuthazwa umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi abophe labo abenza lokhu uLumumba uthi umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uzahlangana labohlangothi lwamapholisa kanye lawe-Central Intelligence Organization CIO ukuze basebenze ndawonye lebhanga le-RBZ ukubamba izigigamkhuba ezibhatheka kunkohlakalo lokuthengiselana imali emkambo omnyama lokhu kwamukelwe ngenjabulo nguZulu ngesikhathi imali isilela elizweni ikakhulu ekwamanye amazwe kodwa itholakala lula ngabomkambo omnyama beyithengisela ngentengo ephezulu umnumzana John Masuku isakhamuzi seHarare uthi kuqakathekile ukuthi uhulumende athathe inyathelo lokuvimba udubo lwezigilamkhuba ezigqila uZulu ovele ezidubekela
uhulumende mele aphumele egceleni ukuthi yikho sibili ososenzakala emthethweni nxa kuphume udletshana lokuthi kuyenzakala kumele labo bantu babotshwe ngamapholisa kumbe amapholisa ayedingisisa ukuthi kuliqiniso yini uNumzana ngaphambi kokuzikhulumela ngokusuka ekhanda lakhe
kunjalo nje unobhala obona ngendaba zabatsha kuZanu PF uPupura Itugarepi wethule umbiko esekela uLumumba ngokuveza labo abacatshengelwa ukuthi bathunja imali e-RBZ besiya emkambo omnyama uthe lobu bugqili buyisitha selizwe ngakho kumele uhulumende alaye abomthetho ukuvimba lemisebenzi emibi kodwa abaningi baveze ukungabi lethemba naleli nyathelo ikakhulu kulandela ukuqhathwa umsebenzi kaLumumba onguye owethule umbiko lo njalo enika amagama labo abacatshelwa ukuthi yibo abatshintsha imali ebhanga elikhulu ele-RBZ bathe lokhu akusikho kuqala uhulumende kamnangagwa esipha ubufakazi bamabizo alabo athi batshontsha imali kodwa besekusiba segcikeni ukuthi bekwindlela yokuyangisa izitha zakhe ngomnyaka odlileyo umnangagwa waveza ababizwa labo athi batshontsha imali besiya phandle kwelizwe kodwa kwabasobala ukuthi wayeqophe ukuyangisa izitha zakhe njalo akula ngitho lo yedwa wabotshwayo umnumzana Albert wayesakamuzi seHarare uthi uhulumende uveza ukuphelelwa ngamacebo ekulungiseleni umnotho welizwe
udaba lokuthi amalunga afana labo CIO asetshenziswe ekuzameni ukuqeda udubo womkambo wemali omnyama kutshengisa ukuthi uhulumende wethu sephelelwe ngamacebo okulungisisa umnotho welizwe.
UZulu khanya ikhathazele kakhulu ngokuqhatshwa kukaLumumba ukuba akhokhele uhlangothi lokwethulwa kwembiko kugatsha lwezimali esithi lokhu kungezela indleko kahulumende ngesikhathi ingene lokubhadala izisebenzi zakhe. Iningi labantu lithi lumsebenzi bekumele wenziwe ngabogatsha lukahulumende lokwethulwa kombiko lokusakaza. ULumumba waxoxa ugwatsha lwabatsha ngomnyaka ka-2016 ngemva kokungezwani lwayengumphathi ntambo walolugatsha uMnumzana Patrick Zwawu. Kusenjalo kudaba esanda kuluthola uMnumzana John Mangushka, yena ongusibalukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe, useyazise ukuthi abantu abanqonywe amabizo abo nguLumumba ababalisela uMirai Chiremba, uNomen Mataruka, Krisha Murazikwa, lo-Azintawana Saburi, Selimiso Umsebenzi, kulandela ukucatshangelwa ukubana basebenzisa imali ongekho emthethweni beyithengisa emkambo omnyama. UMnumzana Mangushka uthe bazazisa kumalanga alandelayo ukuthi laba bantu bazakwenziwani. Ngimele isithu sevenzi ngiseHarare, ngiuGibson Bhebhe.
Inyanga lapho kunanzwa umsebenzi wokufundisana ngomkhuhlane owemvukuzane yebele Breast Cancer Awareness Month. Ngakho ke umsakazo wakho weStudio 7 umanyana labanye kulomsebenzi ngokwethula inhlelo zemfundiso eziphathelane lemvukuzane yebele kusukisela mhla ka-22 Mfumfu kusiyafika umhla ka-26. Sixoxa labantu abasinda kumvukuzane yebele belandisa ngokunqoba kwabo abalahlekelwa izihlobo labo belandisa ubuhlungu abadibana labo. Imfundiso evela kubodokotela kanye lokunye. Lingakhuthwa yilezi nhlelo zemfundiso kuStudio 7 ngo-7:30 ntambama lango-6:30 ekuseni kusukisela ngoMvulo siya ngolwesihlanu. Umagagasi awe 909 AM, 4930 6040, 15460 laku-1885 kHz ku-shortwave.
Umthethwandaba we-High Court usunqume ukuthi udaba olukhwezwe yisakhamuzi seHarare uMnumzana Mfundo Mlilo olokuphikisa umthelo wesilinganiso sokubili ekhulwini osanda kwethulwa ngumphathintambo wezemali kayisilo daba oluphuthumayo olungathethwa ngokuphangisa. Umlilo ufuyise udaba lolu enkantolo ngeviki edluleyo emelwa ngumnumzana Tendai Biti oyinhlanganiso elwela amalungelo oluntu iZimbabwe Lawyers for Human Rights. Lanxa umlilo esithi udanile ngesinqomo somthethwandaba uthi uBiti ubuyelile njalo enkantolo lamhlanje wacela ukuthi udaba lolu luthethwe ngesikhathi esifakelwa wonke amanye amacala.
Silokudana kakhulu ngalesi sinqumo ngoba uzathola ukuthi amabhenki amaningi aseqalisile ukuthi bathathele abantu i-2% tax kumadola kumbe ngathi kumali abayisebenzisa emabhanga. So kuyasihlukumeza kakhulu ukuthi umthethwandaba kawubonanga ukuthi lolu daba kumele lungene ekhodi ngokuphuthuma.
Umthelo we-2% lo okhala ngawo ungathi uba lomthelela bani empilweni zabantu?
Lo mthelo uyahlukumeza ngathi abantu abaningi ngokuzathola ukuthi abantu abaningi imali zabo bayazibhadala zisuka emabhanga siya kuyikhokha ikhokheshi ngoba zathola ukuthi ngathi elizweni leZimbabwe ngakula mali kube sengathi yikheshi. So abantu abaningi bayakhipha imali zisuka emabhanga zisiya kuyikhokheshi kumbe kubothelekheshi ukuze babhadale. So into umthelo lo wenza ukuthi ngathi esingathi yi-transaction cost kumbe imali abantu abahlangana lazo ekubhadaleni zibe ningi kakhulu. Uzathola ukuthi nxa uhambisa i-1000 sekumele ubhadale i-$20 seimali lezi zisuka zibe ningi kakhulu. So okwenza ukuthi ngihambe edale ukuthi ngiyabona ukuthi abantu abaningi bayakhonona njalo bayahlukumezeka kodwa ngabala indlela abangalungisisa ngakho. Kodwa sithola ukuthi futhi lo mthelo kawukho emthetheni ngoba wabiswa ngendlela engahambelani lesisekelo sombuso.
Umumo wezenotho uminjani okwamanje nxa sikhangela imithetho elethwe ngubaba uMthuli Ncube?
Uzathola ukuthi ngathi kula ma-shortages amaningi, izinto kazitholakali ezitolo lapho ezitholakala khona, mhlawumbe kuma-black market zitholakala zidula. Ungakhala ukuthi like i-porridge labantwana eserevita ezitolo besithenga nge-$3 50 cents, khathesi ezitolo leli porridge kalitholakali, litholakala ku-black market kuthengiswa ngama-$8 $10. Iphumini oil kayitholakali ezitolo, lapho etholakala kunye itholakala 1-1 ngathi kula ma-cues amaningi. Xa ungazama ukuthi uyidinge ku-black market itholakala kwa-$10, kodwa imirholo yabantu kayikakhwezwa ngurhulumente, kumngathi amakhampani kayikakhwezi imirholo yabantu.
Umnumzana Mfundo Mlilo, isakhamuzi seHarare esifuna umthelo okubile ekhulwini osanda kwethulwa ngumphathintambo wezemali wesulwe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende usebonile ukuthi kulehlengana labo somabhizimusi bemanyene leziphathamandla zebandla lakhe leZANU-PF abatshotshozela umkambo wensitha lokuswelakala kwempahla ezitolo. Umnangagwa uthi ngalokho usezabumba imithetho ezakwenza kube lukhuni ukuthi ukuthenga lokuthengisa imali emkambo wensitha lokukhwezwa mahlayana kwempahla ezitolo. Kodwa uzaphumelela na? Lo ngumbuzo esiwubuze isikhulumeli se-MDC kobulawayo umnumzana Felix Magalela Mafa.
Kuyadanisa ukuthi abadala laba abafundi ngesikhiwa sithi experience is the best teacher. Umgabe lo Mnangagwa bashale 38 years bandawonye, yikho ke uma sigxanguza sesenza khonokho okwenziwa ngu-former president ubaba Robert Mugabe, sitshengisa ukuthi kakulani ngokubukela phambili, akula development. Into yokuqala yikuhlalisana kahle njengabantu beZimbabwe, phinde sihlalisane kuhle lelizwe jikelele esingathi international community. Sesuka lapho sizaqalisa ukusebenza njengabantu sivuselela i-industry le-commerce. Okwakhathesi akula production, akusela ntuthu ziyathunqa koBulawayo namanye amadorobho. Kungaswelakala i-production, bangaze bafake ama-price control, kuzakwenza ukuthi izinto ziswelakale ezitolo lama-shelfini. I-price control ayizange vele isebenze lutho. I-demand and supply kwi-economics yiyo enza konoko ukuthi izinto ziphele mbe zibe zibitwane.
Manje wena ngombono wakho ubona ngani kumele kwenziweni?
Ngabe ngiyabalethuba, ngabe ngiyatshela uMnangagwa le cabinet yakhe lo minister lo mutsha embonaneni bazamxotsha ngoba uzama ngamandla wonke ukuthi iZANU-PF yona ingangeni kupolitical, bazamxotsha njengonkosana moya. Abacebisa ngithi akuqale kuzanwane i-MDC leZANU bangahlansi balungise i-confidence yabantu abafuna ukuzafaka imoto lapha, abantu benze okuthiwa i-investment, lama-factory aqalise ukuba khona, le-railway system isebenze. Konke khathesi koBulawayo kunje, abantu abalangitshela amafutha okupheka bayahlupheka, izimoto zigcwele imigwaqo 4 to 7 kilometers, khonapha abantu bahamba ngenyawo akula lutho. Kanti i-price control yize.
Umnumzana Felix Magalela Mafa, isikhulumeli sebandla le-MDC koBulawayo, obekhuluma ecingweni lo Chris Kande we-Studio 7 ekona le koBulawayo. Kulayistoko lamhlanje sikhangela ukuqonga kwentengo yempahla elokudla eZimbabwe ngesikhathi umnotho welizwe uqhubeka usonakala. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umthethwandaba we-Constitutional Council kwele Cameroon usunqume ukuba umongameli Paul Biya unqobile kukhetho olwenziwe mhlaka 7 kuyona le inyanga ngemva kokuhluza udaba olukhwezwe kuleli dale ngabamabandla aphikisayo. Abebandla lamademokrasi khonapha eMelika bathi balethemba lokuba lonyaka kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende bazanqoba babe banengi kuleli dale ukuze benelise ukumelana lo mongameli Donald Trump lapho bebona ephambanisa. Inyanga kamfumfu inyanga eyabekelwa ukuthi ibe ngeyomkhankaso wemfundiso ephathelane lomkhuhlane wemvukuzane yevele umhlaba wonke jikelele Breast Cancer Awareness Month. Le yimvukuzane ehlasela kakhulu omama lanxa nje itholakala kuhlekana labo baba. Imvukuzane le ihlasela kakhulu omama asebele minyaka engamachumi amane loba ilakho ukuhlasela abaleminyaka ephansi kwale. Ubathabile Masuku uyalandisa.
Inyanga kamfumfu inyanga yomkhankaso wokulimukisa abantu ngomkhuhlane wemvukuzane yevele. Limvukuzane itholakala ngendlela ezehlukeneyo, kodwa ukuqala okumele kwenziwe ikunanzelela ikakhulu nxa isike yaba khona emulini, ngoba ngezikhathi eziningi itholakala ngosendo. Abenhlanganiso ye-Island Hospice kobulawayo bakhangela abantu abahlaselwe yimikhuhlane yemvukuzane leminye imikhuhlane. Usister Nyathi osebenzela inhlanganiso le uchasisa ngokuthi imvukuzane le ihlasela abantu kanjani lalokhu abamele bekukhangelele.
Imvukuzane eyevele ijayeleke kakhulu ukuthi izuzakale ebantwini abaleminyaka phose eyi-40 years usiya phezulu, kungatsho ukuthi abangaphansi kabayitholi. Into enye sithanda ukuthi abantu bayinanzelele ukuthi imvukuzane yevele iyabamba abantu kumbe iyatholakala ebantwini ngosendo. Ungananzelela ukuthi ulo muntu oseke wagula i-breast cancer emulini futhi ukuthi la kumele unanzelele ukuthi uhlole masinyane ngesikhathi njalo uthatha amanyathelo awokuthi welatshwe.
Usister Nyathi uqhubeke ethi abaphangisa ukuthomba kanye labomama asebama ukulandela yibo abasengozini enkulu yokuhlaselwa yimvukuzane yevele. Ukudla lakho kulakho ukufaka umuntu engozini zemvukuzane.
Enye into futhi ejayelekileyo ukuba izindlela ezokuthi sinanzele ukuthi umuntu angaba le-breast cancer ngabantu abaqalisa ukuthi bathombe besele minyaka emlutshwana ikakhulu ungakafikisi iminyaka engu-12 kumbe nxa usungena esikhathini sokuthi ume esithi yi-menopause i-55 years. After 55 years usule ndlela yokuthi i-breast cancer ingakujwayela. Bese sinanzela futhi ukuthi lasekudleni la kumbe inyama elamafutha kakhulu iyaku-exposa iyenza ukuthi i-breast cancer layo ikunamathele. Labantu abanathayo labantu ababhemayo konke khona lokhu sithi aluba kuyenza aluba abantu bayazigcina bezi benganathi njalo bengabhemi.
Usister Ndlovu laye owe-Island Hospice uthi imvukuzane le isibonakalisa ngendlela ezehlukeneyo ezigoqela ukuqubuka kanye lemithambo yegazi yeveleni. Uthi kuqakathekile ukuthi umuntu ezazi isimo sakhe khona ezananzelela nxa engabe eselawo lumkhuhlane.
Njengomama kumele ubezazi ukuthi amabele ami njani ngoba ikho lapho kuqala khona utshintsho ungabona ubukhulu bawo sobutshintshile the shape lombala waso ungabona kusiba lamadimpu lokho izifoto ezinjengalezi eziphuma esihlathini ebeleni nalapho kumunya khona umntwana ungabona esokule mithambo yegazi etshiyeneyo ephuma ebeleni ungabonakala nje irush amaqhubu amanyathile angajwayelekanga ingono ungabona sezidonseke yabuyela phakathi kwesinye isikhathi nxa uzibamba uyathola ukuthi sokuleqhubu elinye elingajwayelekanga eliqatha oli elingabe liqinile kwesinye isikhathi leli qhubu lingabe lihamba-hamba nxa ulibamba kumbe linyileli nxa uthi uyakhamibele engonweni ungabona kuphuma igazi kumbe kuphuma amanzi angajwayelekanga amanye amanzi alobomvu ungabona umbe kuphuma isilonda ebeleni kumbe duze lengono ungabona njalo ngaphansi kwekhwapha ususiba lemvilaphi ezingajwayelekanga eziqatha ezibuhlungu kwesinye isikhathi nxa uzibamba
egqiba usister Nyathi uthi kuqakathekile ukuthi umuntu aphange ukuyazivika ezibhedlela ayethola ukwelatshwa kuqakathekile ukuthola usekelo kwabemuli lokuthi umuntu agijimele ukwelatshwa
ukuthi nxa usutholileke ukuthi ule breast cancer kumbe uleqhubu ebeleni kumbe ibele lakho seligugqukile selitshintshile seligula selibuhlungu selivuvukile kumele ukuthi ugijime uye kwabezempilo nxa kule klinikhi eduzane hambe eklinikhi uyezivika ukuthi kulento engakuchelesisiyo yebele lakho
imvukuzane le inakho ukuthi ingayekela ukuthathelwa amanyathelo kusesemasinya icine isimemetheka emzimbeni kugcine kusiba nzima ukuyelapha kodwa konke lokhu kungavikeleka nxa ingaphangiselwa ukubonakala ongababona labo balakho ukubanjwa yile mvukuzane lanxa ukutholakala kubo kunganeno kulabesifazane wonke umuntu kumele ahlale ezihlolisisa ukuthi umi njani emaveleni ukwenzela ukuthi aphange ayibone nxa ingathi isimhlasele ngalinyanga yonke umkhankaso wemfundiso yokulimukisa abantu ngemvukuzane yebele uyaphambili njalo kukhuthazwa ingqingubani ukuthi ayehlolwa ukuze kuphephiswe imphefumulo imizamo yokuthola inani labantu ababulawa yilo mkhuhlane eZimbabwe yehlule ngoba odokotela bempilo bethi kumele bethole amanani lawo esikodlweni seHarare kodwa ugwalo olweZimbabwe National Cancer Strategy 2013-2018 luthi imvukuzane yevele ibulala abantu abalichumi lanye ekhulwini 11% ilizwe leZimbabwe selilazo iziqondiso zokulimukisa uzulu emizameni yokulwisana lomkhuhlane wemvukuzane wevele ezibhedlela zikahulumende kodwa leyi milutshwane kakhulu ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku
siyabonga bathabile eliqhubeke lilalela balalela abathandekayo kuze kuyefika ngolwesihlanu lapho esizaqhubeka silethulela khona imfundiso ngomkhuhlane we-breast cancer Jona Malaba Ndux Malax waunganani ukuziphetha ezo suku sikhangele ebezihamba phambili. Ipanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank lamhlanje limise umsebenzi iziphathamandla zalo ezine ezicatshangelwa ukuthi ziphatheka emsebenzini yenkohlakalo. Umthethandaba we-High Court unquma ukuthi udaba lokuphikisa umthelo okubile ekhulwini osanda kwethulwa ngumphathintambo wezemali kayisilodaba oluphuthumayo. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotendane kuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.